Lokho ukukhuluma komuntu oselahlekelwa zimbono, umuntu olahlekelwa izingqondo, umuntu ongasaboniyo lapha vela khona lalapha yakhona, umuntu ongasazinaki. Imihlolo le ayikhulumayo uvele yena ngokwakhe uhlezi umgabe ekhuluma into ezilahlekileyo kakhulu. Ngokubana yena ngokwakhe nxa nga wayesitshe ekuqaleni wathi lokhu kungaphingi, ngokubana kwakuyisikhathi sokuhlanya esitsho ngesilungu ukuthi it was madness, kungathi ngumuntu oxolisayo. Nangu-ke kathesi usebuya sekhulile kangaka ekuthini yakhe isizwe, ebuye evula amanxeba ethi izibra lezaphu yizo ezabangela ukuthi kube lombhuqazwe ngoba ngokufihla izikhali, okutshengisela nje sobala ukuthi ukufihla izikhali eyizo izikhali lezi azithathayo ziyizikhali ezazifakwe yi-intelligence yakhe lalabo ayebathumile. Ngalokho-ke lokhuyana kukliye nje into esegcekeni ukuthi ukufihlwa kwezikhali sokungabangela yini ukuthi kubhuqe abantu befe.
Umnumzana Robert Mgabe uthi yena wathumela amabutho ngenxa yezikhali ezazigqitsheliwe emaplazini ezapho. Uthini wena ngalokho?
Izikhali wazithatha wahlanyela-ke ama-dissident akhe awakhe yena, yikho lokho kwabangela ukuthi khona abantu bebhuqe kangaka. Ngakho-ke lokho-ke liphutha lakhe uMgabe lokhu. Besimngathi umuntu esimhlonipha ukuthi usekhulile, kodwa lokhu kutshengisa ukuthi khona angabi ngumuntu nje uphonga ukutholakala ezihambele ezitaradini. Abantu baza kwenza okubi kakhulu phambi kobuso bakhe. Njalo kunye lanxa sehambile yena emhlabeni, imuli yakhe le izathwala kagadalala.
Amazwi kaMgabe la engaba etshengisa na ukuthi akula kuxolelana ukuzenzakala elizweni?
Ubona amazwi akhe yena uMgabe lawa ngamazwi amabi kabi. Ngalokho-ke udaba lwegugurawundi lolu ukuthi luphele lolu luzaphela lolu daba lwakhe, udaba lwegugurawundi lolu ngemuva kokuthi kukhulunyiswana umlotha ngendlela eqondileyo. Yikho kuqakathekileyo ukuthi khona kubonakala ukuthi indlela leqondileyo engenziwa ukuthi igugurawundi udaba lwayo luphele. Okungaqeda ngembono yami mina yokuthi izabelo lezabelo esiqintini sonke se-region yonaleyi, kumbe ngathi ilizwe lonke nje leZimbabwe, kodwa-ke kakhulu ngikhangelele endaweni yeMathebeleland lapho kwayikho kwabhuqwa khona abantu bafa kabuhlungu kangaka. Kuyabe kudingakala yena uMgabe ngokwakhe kunje exolise, kufunakale la yena lo hulumende okhona yena lo okhokhelwa Emmerson Mnangagwa kabaxolise. Njalo kakuphume ikomiti yesabelweni sabantu abayibo abonelwayo abafayo, laba abasala bephila kube le komiti ebekwayo, bekhethe ikomiti yabo eyiyo ezahamba ixolisa ezakhamizini zonke endaweni lapho kwanyathela khona ijombo yegugurawundi. Abantu ekuxoliseni khona lapho, ikomiti le ibe ngumlomo wokuxolisa, ibe ngumlomo wesabelo kumbe abantu beMathebeleland.